So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 4 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
into nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa iregime change engabonile ukuthi kuzafa kwenzakala khona kwana.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqhelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ebandla lezanupf nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu.
Iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona.
Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yazo. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqhelise izijeziso ezetheswa amalunga ebandla lezanupf nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. Kumbiko awethu leizolo uBiden uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. UBiden uthe uhulumende kaMnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi ezivimba umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo eziphazamisa indlela eleMelika elidlelana ngayo lamanye amazwe. Edlula ikhulu amalunga ezanupf kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla akuzijeziso zeMelika. Elebhilithane lona lisungule ezalo izijeziso eziqondane lamalunga ezanupf ngenyanga edluleyo lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union. Izijeziso lezi ziza ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa esithi ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamazwe angentshonalanga. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa sixoxele lunga leZANUPF umnumzana Joseph Chuma.
Ibekuyinto ezahlala ibuya ngenxa yokuthi siyakwazi ubana ukungena kukamnumzana Joe Biden akutsho ukuthi kona kube lenguquko ethize ku-administration eMelika. Kucitshe kufane nje abantu labana into yokuthi ayi-foreign policy yabo ayitshintshi ngenxa yokuthi kungene uzibane. Kuyabe lokuhamba kunjalo njalo futhi siyakwazi ukuthi kona bafaka lezi jeziso aziso vele zijeziso ezinceda lutho lapha eZimbabwe, azincedi mina lawe esiphansi, kubulala thina ngapha phansi kakhulu kulalabo abantu babafakela izijeziso zangikhona.
Elebhilithane sibone lalo lisethesa amalunga ebandlaleno izijeziso kumaviki asanda kwedlula lisithi liqhubeka lisephula amalungelo kaZulu. Njengebandla liyake lihlale phansi yini lizama ukukhangelisisa ukuthi ilani kungaphi lapho liphambanisa khona?
iBritain layo yakwenza sibili siyakukhumbula lokho kodwa njoba ngihlala ngisitsho akusiyonto ephathisa uZulu lapha eZimbabwe into yabo le ezitshenziso abazifakayo yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa i-regime change engaboniki ukuthi kuzafa kwenzakala khonokwana ngakho-ke ngile themba lokuthi ngelinye ilanga bazaphaphama ebuthongeni babo bebone ukubana hhayi abajezisi laba abantu bafuna ubajezisa kodwa bajezisa umphakathi wonke nje uZulu wonke nje owalapha eZimbabwe noma singaze sihlale phansi senzeni thina njengebandla lezanu PF siyakwazi ubana thina silimandla elifuna ubusa ngendlela eqondileyo ngakho-ke thina njengebandla lezanu PF siyakwazi vele ukubana sijonge khonoko ubana impilo zabantu zibe ngcono hatsho okunye lokho okuyabe kukhulunywa
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
empilweni yabantu nje selokhe kwangena izano PF ngo-1980 inguquko yokubuswa lokubusa kuhlonishwa amalungelo abantu lo mthetho akuzange kube khona ngesikhathi sikamgabe langalesi sikhathi sekungene umnangagwa impilo yakhona iyafanana nje nxa kusiza emalungelweni abantu kabahloniphi kancane ikakhulu abantu be-opposition lo mthetho kawuhlonitshwa ama-activists nabo bonke abantu laba balwela amalungelo abantu kabahlonitshwa amalungelo abo kahlonitshwa yikho lokho amanye amazwe anjengabomelika abakukhangelayo basebethi njengalokhu lingakaguquki ezenzweni zenu kuhle sibe silokhe silincweba silijezisa
uhulumende yena umbona ekuthatha njani lokho
kuyinto embi ukuthi kuze kuthatha amanye amazwe ukuthi athiphatha kahle abantu abakho kumele uhulumende weZimbabwe akwazi ukuthi aziphathele abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo abambe ukhetho oluhloniphekileyo oluhlonipha umthetho olukhululekileyo ahloniphe abantu alwe lobugebengu benkohlakalo lazo zonke izinto ezenza abantu beZimbabwe baphile nzima ngaphansi kobuyanga abesedala ubudlelwano obuhle futhi lamanye amazwe abangathethisani badinge indlela yokusebenzisana bazwane kuze kususwe lezi Jesus zenotho ngokuveza ukuthi lokho kuyikho kuvimbela ubudlelwane sekususiwe
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani labantu asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1478 asebefunyene belayo bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 36,179. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lona luyaphambili. Abezempilakahle bathi bakhuthaza uZulu ukuthi ehlatshwe ukuze uqedwe lomkhuhlane eZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Rogers Magiko yena othi usehlatshiwe.
Ivaccine yamukeleka and ukwamukeleka kwangkhona kwenza kusengeza nxa abanye bebona ukuthi laba abahlatshiweyo akula okwesabisayo okwenzakala kibo.
Abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la. Ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi
indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye babona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike but kodwa lizananzelela ukuthi radio TV imizamo ikhona sibili inkinga ukuthi ivaccine ifike vele sekule minye imicabango ebantwini ekade singani iyabhoda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama-vaccine so ingathi yi-problem yona le ebekhona hatshi ukuthi abantu abantu abazange batshelwe kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni ye-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo njalo kungani uyithemba leyi e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuzanga?
Mina ngihlatshwele ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshele ukuthi ngizivikele nxa izambamba izangithola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiweyo abangakabile any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza nje nihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokho ebekade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony, labanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidents okuthi lo uzibani uyenze so lo kwasekusithi. Siza kuzwa nje ngokuya kwamalanga sithi siyasivaccinate, kodwa kwakathesi akula nje inkingi engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.
Lo ngudokotela Rogers Makiko. Sokusungulwe umkhankaso ebulenjini be-intanethi okhuthaza abantu ukuthi bengasathengi uchago kanye lokunye ukudla okuthiyeneyo okulungiswa yinkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izimuli ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 esigabeni seChilonga eChiretsi lapho efuna khona ukwenza iplazi elilima utshani benkomo zayo. Ukuxotshwa kwabantu laba ludaba oluqale nyakenye kodwa luthukuthelise abanengi ngeviki edluleyo lapho uhulumende alobe khona ngokusemthethweni kugwalo lwakhe olwethula imithetho olwegazethi esithi indawo le isingenkampani ye-Den Dairy. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi lezi sezingaxotshwa yiloba nini. Izakhamizi zithi azila lapho ezingaya khona. Umkankaso wokuthi uZulu engasathengi ukudla kwalenkampani usungulwe ngabalwela amalungelo kaZulu kanye labebandla le-MDC Alliance. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Indaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona. Akusela ongathi le yindawo yayivele ihlelwe ngabokhokho bami kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona. Amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke kasananzelelo yinto esabisayo ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo ukuthi uthi uyabe ule phepha elisho ukuthi ngomnikazi kutsho ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la. Sibonile ezinye izakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela emangalisayo. Sibonile laphana ukuthi ezinye izakhamizi njalo bezilimi mile ezinye izakhamizi njalo kanti izindawo lapho ezinanzelela khona imkhuba yakibo kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi kodwa indlela ezikhitshwa ngayo kutshengisa ukuthi akuzange kube loku lama consultations azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikufuna ukwenziwa njalo lokuthi zitsho ukuthi zona zilombono bani
labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lendawo bahlanyele utshani ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lo hulumeni.
Laba abantu nxa sibezwa nxa kutshiwo kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yi-Den Dairy elungisa ucako. Nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe. Umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa. Now ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa okhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo. So kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecten ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela sokusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu umhlabathi osetshenziswa nguZulu. So yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana kungamanga kodwa okwakhathesi uhulumende kakatsho ukuthi sizathu bani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland North. Sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu bona laba abahlukunyezwayo yi-minority and i-constitution ita ku-protect ama-rights ama-minority, but yena kakhulu kakhulu ozikhangelela abantu bakibo abemaswingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezimali. So kambona ukuthi vele i-minority isefu isezandleni zikababa lomo, and especially uma kungabuya abantu abalezimali ukhanya eqakathekisa kakhulu abantu abalezimali, and kangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulu mese sesabela ivoti. Kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle, kamboni abantu laba bazaswela indawo yokuhlala ngoba thina liyasuswa, lithi lisusiwe laboda lihleli khona emanxweni aboyihlo omkhulu kufakwe umuntu oyedwa, lina lingakhangeleli indawo kuthi kuzabona kuzabona bicine bengasakhangelanga.
Ukududulwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela?
Asikhangela abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi, asikhangela abantu abasuswa emarange, iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokho elebele kuthenjisiwe. Ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhithwa ngento ka-Rattenberg, because into leka iqali uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakathola izindawo ama-expenses abasebenzisa becenta indawo besakha, kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizakompasetho lizakhelwe, but masebesu ukile kaningi ningi ngakwenzakali khonoko. So mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be attached to their ancestral land lama spirituals, because abantu abamnyama vele andisiya besikhole ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu, kulele khona ubaba nawe ndageni sahamba sisiya cema ngcwabeni angkhona. So uma selisusiwe lajikelwa kwezinye indawo, obviously sokulidetachile and lisiyafakwe kwelinye igangeni engalaziyo inxa ngumhlabathi wabo ungavundanga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lizathola isivuno somumbu esiphindwe kathathu lonyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye esingena ku-2.8 million tons. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye indawo zilokhu zingelamandla kagesi koBulawayo ngemva kokufa kwesitishi esiseBelmont ngomvulo. Singene kumbiko elisithumela yona.
Ngalobanani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Gomagoma Village Plumtree kulilima West. Ya basakazi, siyayizwa indaba kamahadi, hayi izabonakala ukuthi kuhamba njani ngoba isaqala nje ukuhamba kwesikhathi izavela ukuthi kahle kahle okuyiko kumhluphileyo ukutayehle esikhundleni kuyini. Okunye ke hayi siyabonga ke mabe wakhulula ukuthi abantu basebenze abantu labo bazihloniphe noma abanye abanengi bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona siqhubekeni kusetshezwe abantu bekwazi ukufida izimuli asiziphatheni ngalokho okwenzakalayo ngoba siko kweZimbabwe kuphela so ya njengoba liyakuzwa ukuthi akake kwabakhona ofreza njani njani asiqhubeni ngendlela igovernment ejingakhona ngiyabonga ngubhanda moyo mina komnyama esigabeni Plumtree kulilima West.
Njalo basazi bakaStudio 7. Ya, siyezwa sibili izinkulumo ezikhulunywe ngumtakafesi kudambisa amahubo. Esingakwaziyo ukuthi into akade ikhulumi bisuka kuye kumbe bedume izandla. Asisakwazi. Uzingcolisile kakhulu. Xa engakwazi ukuthi izandla iyangcolisa ahambe kuzijonga. Xa engakwazi ukuthi izandla iyangcolisa kaye kuzoba sikuwele. Ukhuluma into adingeke ikhulunywe la nguChamisa. Owe mashona lethe uChamisa nxa ekhuluma ngeground uyambona ukuthi uzwisa usisi namhlanje imahlaba ithwale yonke uyilulazile uyembula izigqoko incwala lokhela ukukhulumileyo even umlisi ubengasoza khulume lokhiyana okwenziwe nguyile udambisa amahubo uyiyangise ubaba wakhe uyiyangise emangcwabeni uyiyangise abantu bakumahlaba ithwale bonke angazi ukuthi uzabakhokhela njani nxa enenkulumo ezinjeyana ezokuthi nxa ekhuluma uyaba yimayikhi yeZANU-PF iZANU-PF yinto engcolileyo.
Salubonani basakazi nabathandiwe eStudio 7. Lona okhulumayo uGift Sonduku umfo kaNdlovu. Ngikhotama nakuso lapha nisilo ubaba ubulelani kaLobhengula kaMzilikazi kaMashobana. Ngithi ngiyakhuleka kuwe ndaba ezitha mtungu ambulazi. Mbese mbuya lapha basakazi. Ngilokubona abantu bengena lapha emsakazweni be emotional. Hey abantu bakithi abavotela ama party akithi babe bala mepoza apho lamanye ama party. Ake ngilifundiseni into encane. Yekelani ukuhlala lingena emotional ku politics. Abantu kufanele uye kuyo ubu ukampene. Abantu they will vote for you. But ama politician to my fika kubantu akhuluma hey amashona ayenze lokhu lalokhu hey izanu yenze lokhu lalokhu akusikho akusinto ezifuna ukuziwa ngabantu ku ground. Abantu abapha ku ground bafuna ukuzwa i development. Awunjele nje leader mayizafika laphana kule rally khulume hey izanu ifike yakhuluma amanga yathi siyakwazi lokuthi izanu vele ihlala ikhuluma amanga. So there is not akulanto entsha lapho yabuyitshela abantu ubuye ukhulume hey kule grand plan hey amashona lala lokhu siyakwazi lokhu into yokudala 1979 akusinto esingakuvotelela yona ukuthi usitshele ngokuthi kule grand plan. So abantu mabefika kubantu abatshela abantu bazabayenzelani bengabavota ama development ama into ezinjengabo free education ama bazari ama development laphana ubatshele ngokuthi kuyabuya into ezinjengabo cold storage leziyana kudaleka ama job creation into abafuna ukuyizwa hayi ubo lokubuya nje abantu behumana behumana maye bebuya chamisa betshela abantu bazabayenzelani okuhle abantu bazabavotela. Ngiyabonga ngokuhlala nasethembisa.
Salibona abasakazi abahle abaseStudio 7 bonke nje otungameli inkomo Chris Gandhi, Anastasia Ndlovu nabanye abaningi abamagama maningi libingelela lonke ngokulithandayo libingelelayo uNdlovu seSouth Africa la Freedom Park. So ke siyesaba kakhulukazi ukuthi sizidalele amabizo ngoba eyi lo president osiphetheyo okamnangagwe sesiluke esambona iphutha ngama-80s ma-83 bona singabantu abadala ebulala abantu esasele umfowa uRobert Mugabe lakathi esihluku sisevalweni ngoba siyambona uyahlukumeza abalungela abantu uyabopha abantu ethi baphula imithetho ye-lockdown kati abantu kabaphuli imithetho ye-lockdown bayenza nje okuba injalo ubopha uhlangothi olu-one kuphela olwamathebeleleni nje. Siyabonga.
Njani basazi bakaStudio 7? Nambona ukuthi mina ngakho ngasidingela amaphilisi emathebheleleni. Umuntu wayesithi singamakokoroshi. Abantu bemathebheleleni ndasazi abazadadazela beyithatha le iJackson yakhe le. Emathebheleleni ndizabe iyipoison vele iyabe iyi-TTI ikhulumayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 0800 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uphenyo olwenziwe kwele Australia luveza ukuthi izizalwane zakulelo lizwe ezilabazali kumbe okhoko abadabuka kwele China zithi zihlangana lokuhlukuluzwa phezu kwemvelaphi yazo. Abalimi enyakatho yakwele India sebelenyanga ezintathu betshengisela besola uhulumende ngokwethula imithetho abathi izaphazamisa indlela yabo yokuphila. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Okwedlula iminyaka elishumi inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban kanye lebandla lakhe elibusayo eleFidesz bebesebenza gadalala uqinisa imigoqo kwaba kumsebenzi wokwethula izindaba elizweni lelo. Uhulumende usebenzisa imali etholakala ekuthengiseni imikhankaso ama-advertisements ukuvala amankampani ezindaba ethula imibiko ephambana lombono wakhe. Ukuthenga amashezi kulawa mankampani lokunye okuningi-ningi. Kunje uhulumende wele Hungary usevale imisakazo lamaphephandaba ethula izindaba lemibiko ephambana lemibono yakhe eminyakeni edluleyo. Ngomnyaka 2018 kulamankampani ezindaba edlula amakhulu amahlanu 500 amanyaniswe wabunjwa inkampani yomanyano eye-Central European Press and Media Foundation. Olabanini abanengi abalobunini kumbe ubungane leziphathamandla zebandla elibusayo eleFidesz Party. Ngombimbitho nyakenye, omunye usomabhizimusi olobudlelwane obuqinileyo lebandla leFidesz wenelise ukuthenga isilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% senkampani ye-Index Advertising, okungenye yamankampani amakhulu ethula izindaba ebulenjini be-intanethi. Ngontulikazi nyakenye, umhleli omkhulu wenkampani ye-Index uxotshiwe umsebenzi okugcine kubangela ukuchiya umsebenzi kwezisebenzi eziningi zaleyo nkampani. Ngompandula njalo nyakenye, uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba wale ukupha ilayisensi yokusakaza umsakazi omkhulu okade uzusele usebenza ongekho phansi kukahulumende oweClub Radio. AbeClub Radio bazamile ukukhweza isicelo sokuphikisa ukuncitshwa kwabo ilayisensi kodwa umahluli unqume esekela uhulumende. Okukhokelele kuthini lomsakazo uvalwe ngenyanga edluleyo kaNhlolanja, lanxa nje ilokhu iqhubekela phambili isakaza ebulenjini be-intanethi. Elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Hungary. Kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwane lamanye amazwe omhlaba umnumzana Ned Price ethi elemelika libambana labalwela amalungelo okwethulwa kwezindaba lemibiko okukhululekileyo emhlabeni jikelele, abakhalaza ndawonye lozulu waseHungary osebona amathuba akhe wonke okuthola izindaba lemibiko emqotho elemibono ehlukeneyo isitshabalele kwele Hungary. Elemelika liyakholwa ukubana ukukhululeka kwabantu kutsho imibono yabo lanxa yehlukene kuqakathekile ekuthuthukiseni umbuso wentando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yaso. Kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.